Lolu sizo lwamukelwe ngabohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubonwa ngamalungelo alabo abathuthela kwamanye amazwe olwe International Organization for Migration IOM. Usizo lolu lubeka luzaphathisa izakhamizi zenkayi ematopo emzingwane ezakha kanye lemwenezi ngemva kokunanzelela ukuba ezigabeni lezi imizi eminingi ikati selilala eziko. Isikhulumeli se-IOM unkosikazi Fatsai Nyamande Pangeti uthi uhlelo lolu luzaqhutshwa okwenyanga ezilitshumi lane 14. Lokhu kuyindlela yokusiza ngitsho lalaba ababephume elizweni njengeziphepheli kumbe ukuyadinga amathuba emisebenzi kwamanye amazwe qede baphindela emuva kodwa sebengasela ndlela yokuziphilisa.
Uhlelo lolu luze ukuzoncedisa abantu abaphendukayo eZimbabwe ukuthi bakwanise ukwenza imisebenzi yezandla yokuzisebenzela benelise ukuphila. I-IOM ifumane ukuthi imwenezi, izakha, inkayi, imathobo lemzingwane zindawo ezilendlala engabe ibangelwa yokuguquka komkhathi njalo nokukhuphuka intengo. Uphenyo lwe-IOM lutshengisa ukuthi labo abaphetheya bengaphenduka kugcina kuswelakala imali engaphilisa njalo bayabe bengasela ulwazi lokuphila kulezo ndawo.
Unkosikazi Nyamande Pangeti uthi inhloso yabo yikwethulela izakhamizi lezi indlela zamabhizimusi abangazenza ukuza loba uhlelo seluphelile besale bemi ngenyawo zombili ngoba bazabe sebehlonyiswe ngemfundiso zokuqhutshwa kwezamabhizimisi.
Uhlelo lolu luzabangela nokuthuthuka kwamabhizimisi esigabeni abahlala kuzo njalo luzoncedisa futhi laba abaphendukayo ngosizo lolwazi lo-counseling.
Esipha umbono wakhe ngalolu hlelo uMnumzana Themba Ndlovu ongumphathisiqinti seNtunjambila eMatopo uthi njengenkokheli yomdabu balokudideka nesimo sokuguquka komkhathi esesithiyo iningi lisebuyangeni.
Ngikhuluma nje kathesi izulu lithanga lithwele sibili wena lithwele ithekwane kodwa kulo moya omunye obuya uthwele izivunguzane ezisabekayo ohle ulixotshe ubone amayeza akonebhuphuka sasikwazi ukuthi lo nyaka kuzasiphathelana emakhaya lapha futhi abantu bathola yikhona okuncane ngomnyaka ophelileyo kodwa sokwaphela kathi sebeqale size iningi labo ukuthenga ukuthi bayathenga ukudla bayathenga ngoba amabele abasephelile.
UNdlovu uthi le mizamo yezakhamizi yokuziphathisa ngezokulima kayisela nzuzo kangako ngesizathu sokwehla kwentengo yezilimo ezifana lembhida kubangelwa yikwanda kwabasebeyilima.
Iningi abantu bebephila ngokulima imbhida ephila ngokulima imbhida ibikhona sibili kodwa la manzi akhona asekho asehambile okusho ukuthi sokuzabathalisa nzima yilaba abantu ukuthi imbhida yabo le beyithengisa bayithengisa emakethe kobulawayo njalo futhi ngale iprayizi yayo ayiseyiyo leyana abebeyikhangelele njengoba sala bebeyithengisa engxenye isitha nge-$2 kathe sengxa sokuthiwa $2 abantu abana sokungathwalisa nzima ukuthi beyinelise ukuthi bethole imali yokuthi bethenge ukudla bebuye bebhadale ngendleko zezimota nxa eziyabe zibathwalele phela khona.
Unkosikazi Elina Ndlovu ongomunye wabakhangela ngezempilakahle kaZulu uVillage Health Care Worker emangweni wenkayi layo uyaluncoma kakhulu lolu hlelo esithi isimo sendlala emagumeni kanye lokugugudeka komnotho welizwe sekudala ukuthi ontanga baswele imisebenzi okugoqela nalabo ababuya sebephelelwe ngumphako bevela emazweni angomakhelwane anjengawe South Africa.
Indawo le yomile kakhulu, abantwana bayalamba, abatsha kabasebenzi kanye nabadala labo amandla okuphanda kawasekho. Sibona abantu bethu abaningi begcina besehluleka lokuthi bengenzani kumbe bathalazele ngaphi okuyikho sokusenza banathe izinto ezifana labo ntshengo.
Ngokutsho kwe-IOM kuzasizwa imizi efika inkulungwane phose ezimbili 1850, kuthi phezu kwalokhu bathi bazaqhuba uhlelo lophenyo bekhulumisana lezakhamizi zalezi ziqindi ngenhlelo zentuthuko abangafisa ukuphatheka kizo ukuze benelise ukuzimela kwelakusasa. Babika njalo ukuba imali le izasetshenziswa ukuphathisa izakhamizi ukusungula amabhizinisi amancane. Abanye njalo bazaphathiswa ngemali yokuthenga ukudla phansi kohlelo lwe-cash-based interventions. Abe-IOM bamanyanela be-USAID besanda kuqhuba njalo uhlelo lunye eChivi, eChiretsi, eBikita, Gwanda, eBeitbridge, eChipinge, laseChimanimani. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.